Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Mabasa 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo.
Bengeva umkebe zaye kweveru nime zanga pansi ezama ukuvala ubuyanga. Kanti ke wena njengoGandhi ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka Gandhi asilanhlondo ubuyanga.
Ivandla lesisi lamuhla likhangelelwe ukukhetha amalunga azalimela kukhetho oluzayo ngendlela entsha engasi yokuthi uZulu mathupha nguye ozakhetha.
Makondana nokuthi abantu bakhethwe izakhamizi yibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kahle.
Umake waba umongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubotshwe izolo isithi samacala angamachumi amathathu lane 34.
Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe uhulumende uzasifeza na isithembiso sokujezisa bonke abathinteke kuvideo ye-Al Jazeera eyenkohlakalo. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe bayaqakathekisa ukuphume kuvideo ye-Al Jazeera njalo abazatholakala belesandla kunhlelo zenkohlakalo bazajeziswa. Ugcizelele sithi bonke abaphumayo kumfanekiso lo bezitshaya isifuba bekhuluma igama likamongameli welizwe belisebenzisa bazajeziswa. Kodwa ihlandla lakuqala lomfanekiso wedocumentary le laphuma kumaviki amabili adluleyo kungela ngitsho loyedwa owathathelwa amanyathelo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uEmerson Jr. labo kubikwa amazwi abo ekhona kuhlandla elizalandela lalumfanekiso. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sazibhanxa. Uhulumende lo kalabuqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende phela sikhuluma nge-executive. Nxa ubonile ama-video lalade tshengiswa lapha ebulenjini uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba. Bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini bathi bona basebenzela isihlothi bazibala amandla okuthi bengenza loba yini amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe bese siyakuthi baza kuya kuchwayisisa ukuthi kambe kungakuliqiniso yini ukuthi kulabantu abenza ukuganga okunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenzothubayi, usenzopopayi, angani ukuthiwa singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezingcono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuyukuthi umZulu utshiwe nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalo umnumzane esilayelo. Nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi nxa isibuye ivelela ngapha kubotshiwenga mhlawumbe kungaba khona okungaba khona kodwa lakho sokuyukufisa nje.
Manje ngokubona kwakho nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajeziswa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke lendodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem esilayo ukuthi yona vele i-judiciary yangithi yikho lapho sile problem khona okwaqala singakayi ku-executive ngoba ku-executive kubolile kubole phuhu yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalo abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu impumalanga ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga ukuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga sorry impumalanga ilo ilenhloni lobuyanga mfoka Gandhi kayilanhloni lokweba bengeva umtebe zaye kwevela unini zangaphansi ezama ukuvala ubuyanga kanti ke wena njengogandi ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka Gandhi asila nhloni lobuyanga ingxe siphila impilo lobuqotho siphila impilo elihlonipho siphila impilo elokwazisana lokunakekelana asila nhloni lobuyanga yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi isizwe samahlabezulu empumalanga ubona mdabuko wabo kholokho abakwenzayo uyefica umuntu egqoke iwatch ye $400,000 uyefica umuntu okutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000 ubona kibo kholokhyana bathola udumo bathola ukugcwalisiseka kwezifiso babona kuyiyo impilo laliyana kanti ke thina nathi kukhangele ngesakithi angeke Gandhi ngiyethenga iRolls Royce ngizoyidriver emagodini kungangcono ngiyezithengela itruck pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi yecubungulayo zombusazwe lokhe sikudaba lunye uZulu seveze imbono etshiyene uphezu kophenyo uhulumende athi soluvulwe ngamapholisa phezu komfanekiso wedocumentary eAl Jazeera ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekutshontshweni kwegolide kweleZimbabwe lekuthengisweni kwemali engcolileyo lekulethweni elizweni kwemali engcolileyo etholakala ngendlela ezingekho emthethweni. Ngontungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locumungula izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leZimbabwe lilogatsha olubizwa kuthiwa yi-ACC, i-Anti-Corruption Commission. I-Anti-Corruption leyi elugatsha olukhangele ukuthi ubugwelegwele obubakhona elizweni kube lamanyathelo athathwayo ukwenzela ukuthi buphele. Lokhu bekusobala ukuthi nankoke sekubuye kwavezwa okulobufakazi obusegcekeni abantu bezikhulumela ngeyabo imilomo bengafuzwa amagama bengakhulunyelwa kodwa bezikhulumela bona ngokwabo. Sekubuye kwalethwa phambili kwabo esithemba ukuthi labo sebekubonile ngoba udaba lesikhuluma ngalo ludaba olusegudwini udaba oluselubonwe nguye wonke umuntu ngisho kanye laye umongameli usekubonile lokho so bese kulong overdue ukuthi baphawule bakhulume batsho ukuthi bona baza kuthatha njani lokho kodwa ke bekufanele ukuthi ube lenyathelo abalithathayo elitshengisela sobala ukuthi ugatsha lolu olwafonywayo olwe-ACC lugatsha olusebenzayo ngoba ukungasebenzi kwalokhu kahle lona lule signature ku-AU lule signature kusadak lule signature ku-United Nations kuyakutshengisela sobala ukuthi ikakhulukazi njengesadaki yona engumakhelwane kuyakutshengisela khona ukuthi ikhomishini eyabe ingahloniphi isignature noma isivumelwane efanele ukuthi iziqondise. So okuyinto eqakathekileyo ukuthi i-ACC itshengisele ukuthi i-department esebenza umsebenzi weqiniso.
Uphenyo soluvuliwe loludube singabona luphatha umongameli Mnangagwa yini njengoba ekhanya ethinteka laye kulifilim.
Angiboni lusiba khona uphenyo oluyangaphi kumongameli njengoba esesezisitting president njalo singakhohlwa ukuthi upresident uba le immunity kwezinye izinto ezabe zisenzakala. Kodwa ke nxa kuyukuthi sekusiya ngokuthi umthetho usebenza njani uphenyo oselungenziwa lugatsha luphenyo olungenziwa bebe sebebeka mhlawumbe nxa esephumile esitulweni engasese ngumongameli ilapho eyabe i-immunity yakhe iyabe ingasekho kuyabe sekule mvumo ukuthi sebengenelisa ukuthi bambize enkantolo njengalokhu esikubona kusenziwa ku-Donald Trump ukuthi uthe engasekho esikhundleni bambizela amacala ayenzayo yinto ekhona emhlabeni ngisho labo Jacob Zuma izinto ezikhona esiyesazibona ezifana lezi esizithoyo ukuthi kodwa kwakathesi sesesitting president angiboni kusiba khona uphenyo olungaba khona kumongameli.
Imisebenzi yenkohlakalo echaywa sobala kulifilimu ingaqedwa njani?
Inkohlakalo efana nale esiyibonayo ukuthi iphele akudingi ukuthi kukhulume umuntu ngomlomo kodwa kudinga ukuthi kulandelwe iconstitution eyiyo eqondisa zonke izinto ukuthi izinto futhi zikhambe njani. Ngithola ku judiciary kucacile kusobala, ngithola ama political parties alayo imithetho ukuthi nxa umuntu etholakala ebandakanyeka ezintweni ezifana nalazana lezi esikhuluma ngazo eze corruption zana lezi zobugwelegwele ezikhona kufanele ukuthi aphathwe njani. Okuyinto engadingi ukuthi sikhulume ngomlomo, into eqakathekileyo ukuthi ilizwe lethu alilandele into ekhona ku-constitution, into ekhona ku-judiciary, konke lokhu kuzaphela. Kodwa as long as nxa ukuthi kungalandelwa kuza kwenza ukuthi ubugwelegwele buqhubekele phambili, lokhu kusenzakala ngoba babesazi ukuthi ayikho into engenziwa. Umthetho okhona ku-constitution awufananga ukuthi usigregate usebenzele abanye abantu thize but ungasebenzele abanye abantu. Wonke umuntu oyabe eyisizalo lesiZimbabwe izopleased ukuthi nxa engabe ewa wenza into engekho endleleni, ingalo yomthetho futhi ihlangane laye isebenzisa umthetho sisekelo owavunyelwana ngabantu beZimbabwe bonke.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ohlaziya ezombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho ibandla leZANU PF lithi kulezigaba ezimbalwa ezizaphinda njalo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo ngoba kungaqhutshwanga kuhle ngemfanelo ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela udlakela ukucilibezela lezinye. Izigaba lezi zigoqela i-insiza lapho kwakuncintisa umnumzana Farai Tarubinga encintisana lomnumzana Qhubani Moyo okuthiwa nguye wayenqotshiwe. Umoyo wake waba ngukhomishina weZEC. Abanye kwakuthiwa banqotshiwe asebezancintisa okwesibili babalisa umnumzana Justice Mayor wajajena owegogwe nembudziya, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi owezwimba West labanye. Idale elimqoka lebandla leZANU PF elePolitburo lokhe liphendla imbiko eyavela ezigabeni ezithiyeneyo okungabangela ukuthi izigaba ezinye njalo ziqhube ukhetho lwesibili. Kusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lamuhla likhangelelwe ukukhetha abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila kuwonalo umnyaka kungenziwa ukhetho. Leli bandla lithi lisebenzisa uhlelo olutsha olokuthi abantu bazikhethele abazamela izigaba zabo. Ilunga le-CCC eMatabeleland South, umnumzana Mduduzi Chuma, oyeqoqa imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ebulilima eMatabeleland South, usandatshela iStudio 7 ukuthi basebenzisa lolu hlelo olutsha lapho izakhamizi ezazikhethelayo ezazibafuna ukuthi bancintise. Abanye ababengekho kwezombusazwe njalo kwanqoba ababili phakathi kwabathathu. Omunye wabanqoba kulandela lolu hlelo ngunkosazana Makadi Moyo osengukhansila kaward 16 ebulilima ochasisa okuningi ngalolu hlelo kungxoxo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Ngiyabingelela, mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulowo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe. Ngakhethwa ngabe angedwa kula owaba lensulu. Maqondana lokuthi abantu bakhethwe izakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha lokubheka kade.
Ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe izakhamizi? Ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo? Abanye bathi kungadala ukuxabana lokungizwani, njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethwe.
Ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonselana. Abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo, yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye.
Kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo, njalo ukungena ungasiwo umuntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhoni
ngiqhuba kuhle lezakhamiza kulahlupho inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle kodwa ibooster iyakhiwa ikliniki siapprove Lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023. Kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-Constituents Fund, Devolution Fund kanye lezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengeward. Ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe maqondana lokungena kwezombusazo ungaso politician akulahlupho ngoba usebenza labahlali elazanayo eliphila lonke enokugcina nje engingalitho njengoba sisiya kukhetho abantu kufuze babambane bahloniphane badadelane singabambana siyanqoba
Hello ke ngonkosazana Makhadimoyo ukansila ka ward 16 eBulilima ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le eBulilima
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele ngona
Asambeni madoda Ukumanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com liludaba lokuthi unobhala webandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu wagenqula impumela yokhetho lwamaprimaries eCholocho okwakungqobe khona unkosikazi Sibongile Nyoni wasehambisa igama lomzukulu wakhe unkosazana Alice Dube owethole amavoti amalutshwana kulonyoni ukuthi nguye onqobileyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usecalisile ukuqeqetha abazaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa esiziphelelwe ngamaphepha ukuthi sizaphelelwa kunyanga ezilandelayo ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyanibingelela nonke. Umhlelele kulungile kunjalo. Hayi siyabonga kakhulu umsakazo weStudio 7 esinikeza inkulumo njoba zinjalo sibonga kakhulu indlela esithumela ngakhona ama messages amahle noma kubolile noma kulungile siyakubonga konke kunjalo vele ngikhaphet esulelwa konke kodwa into engisho ukuthi mina hayi awusela lobo bamagold ayisubo ukuqala into yaqalisa ngo-1980 katokwenza ukuthi ulokuzeni unematanda 3 years back as a Timothy Sowe elokuzeni lapha eMozambique kwina wakhuluma ngayo amabhiliyoni ama lokuzeni billions of gold dollars so into le iyaqhubeka abantu bakithi vele ngeke lize libabone abantu abathathela abantu izinto zabo kanti izapha bayithathela ngama properties that is crime abantu laba icrime vele inkulu kakhulu yiko bengafuni ukwehla esitulweni bazayehla njani esitulweni bengamasela ngoba bayakwazi ukuthi mabe bengayehla bazabotshwa ngovela ama cases asavuka ubona abantu abathatha izindlu zerailways eButswana bazidayisa imali kona yaba ku-individual omunye wathatha ikhanda lesitimela wadayisa kwaba into nje phelayo bebulala i-railways khona manje i-railways ifile abantu ababona ukuthi i-railways yathafaka khonaphana ngo-83 so into ezitshoyo ukuthi hhayi bantu into yonke siyikhangele akulanto elula kuzanup f so ke thina sithi hhayi azime zetshele kuyabonakala kumavoti njengoba vele uhlala kuyimayemayemayemayemaye kambe wabona ngaphi upresident othumezela ifoni yakhe kimi for the first time mathi ukuziya vota wayengafuni engadumezeli ngesinye isikhathi manje lami yabe sazihlalele angifonele ethe indoda kwenzakalani khona ngapho ungangikhumbula ngamavoti ngapha ngihlale edakeni amandla weko kuyahluthekwa abantwana bathole nzima kodwa wena utufuna imali yama US dollars awufuna amaphoni. Thank you very much. Bye bye.
Ngabe lithona njani balaleli labasakazi baka Studio 7 indaweni ezishiyeneyo? Hayi, mina ngiziphilele okhuluma ngoPetros wakwesibanda, ngikhuluma ngokwela South Africa ekhaya ngibuya eZimbabwe. Okungijabulisayo into eyi-one zihlobo zami indlela ehlangene ngayo i-TCC iyajabulisa kakhulu. Sangazathi singaziphanika ithuba phakameni sonke ngobuningi bethu sambeni siyovota sonke esibhalisileyo sambeni siyovota hlobo zami. Kungenani ukuthi ukugibela kuyimalini kodwa sambeni siyovota sizameni ukulifaka utshintsho ezweni lakithi lathi sibuyeleni siyohlalani phansi sijabulene sisezweni lakithi. Hayi, izanu kayisela chance hlobo zami, ayisela chance. Ungezwa abantu abafundileyo sebekhuluma njengabantu bezanu, so sokubonisa ukuthi isikolo sabo sesifanana labantu abangafundanga ngokuthi kubuchapha babo sobusemehlweni abantu bonke. Abantu asebethembisa ukuthi bazofakela abantu ama-Wi-Fi wayelista abantu besifa ngendlala, wayelista abantu besifa ngokuswela imithi ezibhedlela, izitarada zifile, ingozi zenzakala okusa lokuphuma kwamalanga. Sebebonisa ukuthi abasela abangakutshela abantu ngaphandle ukuthi betshela abantu into engamanga. I-Wi-Fi yangikhona leyo bazoyifaka isebenze ngani? Izofana nje logetsi leyo esawubonayo ababefakela abantu emareserva ukuthi akufakelwa abantu ezikolweni, kodwa okwagcina amapholo edliwa ngumuhle wela phansi kungazange kwaba logetsi ohambileyo kulezo zikolo. Asambeni isihlobo zami selifaka utshintsho esikhipheni zami silahlele katshana. Ngiyabonga.
Ngishabingelela kanjalo nje futhi ngithi hayi, thina sikhathele ngozalo bantu, sikhathele impela. Noma basitshela amanga, abakhuluma amanga bathi bona banama-structures, hayi asiyabona ama-structures. Ama-structures akhona kusho ukuthi asebenzela wona ama-membership akhona iZANU-PF, asebenzela umphakathi. Kungakho nje singasayi-understand ngoba kuningi vele bachaza ukuthi yona yathatha umbuso ezandleni zamabhunu, yaletha ilizwe, kodwa namhlanje sisenkingeni, sisengcupheni enkulu kakhulu kungenxa yayo. So cela ukuthi hayi besisudele kancane kungene ezinye ezizokwazi ukusebenzela umphakathi, ngoba lokhu kona abakwenzayo hayi, thina sikhathele impela. Asazi nokuthi manje kwenzekalani ngoba kunzima bomkhaya, kunzima bakithi. Sikhathele ngamanga, sikhathele ngecindezelo, sikhathele ngendlala, imisebenzi ayikho. Heyi, ukhuluma iqiniso uyaboshwa. Abantu abaningi bahlele emajele ngendaba yokuthi bakhuluma iqiniso. Bona amazali bayavikelana, okwabo abakhulumi, kodwa okomphakathi umuntu makeza ngeqiniso for amalungelo akhe kuye kumele ayejele, kuthiwa yeye asikho emthethweni. So naye imithetho le namajaji la sekafake imithetho engekho emthethweni yokuyencindezelo for umphakathi. Hayi, cela ukuthi vele yonke le phathi nje bonke nje baphume, kutshentshwe yonke imithetho yasezweni, ngoba lo government lo imithetho yakhe ibingeyincindezelo yonke. Akekho ujaji ongathi umele umphakathi. Naye uMr Commission Rights amalungu amalungelo abantu akasebenzi umsebenzi ngendlela efanele for amalungelo abantu. Bavumelana ukuthi bayejele, abantu bayohlala emajele for isikhathi eside for into engekho kuliqiniso nje abalikhulumile.
Siyalibingelela bonke inkomo yenkomo, sibingelela kini lonke bantu, libingelela umuntu wezaphu. Mina ngiyezaphu, ngizaziyokufa ngezaphu noma ngatshaya igugurawuni kodwa ngike ngiphume kuzaphu. Celani asibangilize, zama ukutshela abantu ngama-project, zama ukutshela abantu ngendlela esizayenza ngayo eZimbabwe, ngoba eZimbabwe asisho ukuthi siyathatha ama-plastic sifuna ukulima, sifuna umhlabathi siwulungise kahle. Asitsho ukuthi umuntu omhlophe uyacotha, umuntu omhlophe mangaye ngumuntu olotalente ngokweZimbabwe, uyasebenza lathi sikhonapho, sisebenzisa ilizwe livuke. Khathesi intuthu ziyathunga, zisethunge, sezibolile, inkosi zigcwele amazwe wonke. Bantu siyacela konke konke lokhu, bangizwe, zama ubikela abantu ukuthi hayi bantu bakithi lapha sifuna ilizwe silibuyisele, njengoba saye silikhuluma ngalo sisegangeni. Siyabonga, atike sitshele into zonke zikhulunywe, zilunge, zihambe ngendlela. Omakepesi babe sebetswana, yibo babe sikoganayiza, sihamba siyefika eZambia. Siyafika kulokuzala babanye enampuni okhileni, loba busubenyoka sabe sesimayeva, safika emtd, safika kizo zonke izindawo lezo, sihambe endaweni ezibongo, sidla amahobohobo, sigeza nesipho esiqubulayo emhlokuzeni. Sicela ike lisitshele sesifikile ekhaya, sifane sihlale kahle, singabe siloke sibaleke ekhaya lokuzeni lokuzeni. Amazwe amanye lapha labo sebe sihlukuluza, kade sicela ukubuyela siyehlala phansi, sibone ukuthi siyenze njani. Lisinikeze umhlaba, asithatheli muntu umhlaba, siyanikana, siyasheyana kwanane ukuthi umuntu lo muntu esikhalo sokulima ama cooperative ebunje njengokuba la ilibumbo sokusile labumba lamanye ama cooperative sicela ke siqale phansi kubumba amanye futhi ukuthi silungiseni lizwe singabe olokuzizana ngiyayisola kwangeyisori kodwa ngisolisenzo sayo noma bengathini la isenzo sayo yasivola bayenza izinye izinto ezingahambi abantu bayahlupheka kathesi ngiyabonga
sanibonani bantu bakithi bantu besitudio 7 bengicela ubhutumanyisa bembisile kusixazululo fona ngiyaphuma unxala umayikayika
kustudio 7 njani lonke hayi nasiyaphila hayi nangikhala ngo-FF lwesila ezimbabwe undivale lo ukuthi i-FF enjani engafaneleki amalema egqekwe amanye amaqembu aphikisayo la iphikisa so uyamangasa i-FF leyo ukuthi i-FF zano FF idile hayi so FF why wena ugqeka abanye ungase ungathathi ama action esiyibonayo lathi uthi FF right wena ugqeka abanye wena uyenza esikusikubone la ukuthi FF yeah hayi kono entuthi abanye amaqembu abunjwa abantu baphethe wena wabunjwa ngela phethe uyenzani yenza la esikubone ndibale ngakusola uyi FF zano wena sola kakhulu lalo omunye lo ukuthi awusibanda ukuthi ubani othi ushamise ngawina uzayenza abantu bedutshulwe njalo iphoxa nje yena uyenzani kayenze laye ukuzayenza abantu bengadutshulwa hayi khona ukuxeka ukugxeka nje wena ungalani nto oyenzayo sihlupheka kangaka ezweni abantu betshontsha amagolide ekhangeza kude kuthi kuthatha ama-action imali lapho ama-powers anjalo ukuthi lina likwanise ukusola abanye lina lingalani nto eliyenzayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump obotshwe izolo esetheswa amacala ngamashumi amathathu lanye 34 uyalandula amacala la. Elakuqala ngelokufumbathisa wesifazana aya emacansini laye wasemupha imali ngamadola ayi 130,000 okwakuyimali yomkhankaso wakhe. Ilizwe leMelika belithinhlo amehlo emthethwandaba wedolobho leManhattan lapho uTrump ahanjiswe khona ngemva kokuzinikela emapholiseni ngezikhathi zemini. Ukuhlaziya okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Ye, sibone ongazake kubonakale lapha in the history of ilizwe leli ele United States eAmerica. Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku ukuthi afihle indaba yona leyo ngoba wayesegijimela ukuba nguye umongameli welizwe in 2016. Hayi, indaba leyi sibone ngathiwa ilama-facts lawa amsupportayo abakukhulumayo amagqwetha amaningi athi hayi ngantwa kulezikhali in the case abayifakileyo ama-prosecutors e-New York.
Manje khonoko kwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo?
Into abayenzileyo leyi ukuthi kuzamnceda ngama-supporter yi abanye ngoba yena kuthiwa se fundraise for the past 4 days sebelile mali efika ku-$8 million okwakathesi sikhuluma. So ngiyabona ngathiwa i-fundraising labantu abamsekelayo ngathiwa bazamnceda ngalesi sikhathi ukuthi kuzamnceda ukuthi abe nominated nge-Republican Party. Angiboni kungathiwa kuyamphambanisa ngoba kathesi masikhangela ama percentage polls akhuluma ukuthi yena uTrump is ahead by 50 something percent and umuntu omlandelayo uDeSantis ugovernor weFlorida is at 26%. So ngathiwa kuyamnceda lokho okwendaba yakhe le mbophisile eNew York ukuthi yena umongameli uTrump uzabotshwa ahambe ejele, hayi lokho mina angikuboni. But njengamasikhangela ukuthi This is the first time that this has happened. EAmelika, I we never know ukuthi kuzazala nkomoni.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni ekhona pha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye ntambama kusihlwa ngo 7:30.